Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Ngithathe leli thuba ngibonge uThando Nokawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku-12 Mfufu 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, izakhamizi zeBhinga zithi ziyemukela ukusungulwa kwekolithi lepolitech kodwa zisola indlela ukwenziwa ngakho isiphangiphangi okwenza zicabangele ukuthi lokhu yikuthenga nje amavoti.
I-ZANU-PF bachilo bakhulumile njalo ukuthi iBhinga bayifuna phansi phezulu.
Kodwa ngakwelinye icele abahlali beBhinga eDobola bakhala ngabathi yikungathuthukiswa kwesigaba sabo osokubangele ukuthi behluleke ukusebenzisa umakhalekhukhwini nxa bengakhwelanga intaba kumbe izihlahla ngoba kungela magagasi.
President wethu ubaba uMnangagwa usefake iBhinga enhliziyweni yakhe, akukhayeleki ukuthi usemakhaya na kumbe kusedolobheni eBhinga.
Kulenhlanganiso yezikliwi zobulembu ama-hackers ezibikwa zingene ebulenjini kwelemelika zaphambanisa ukuhamba kuhle kwenkundla zogatsha lwendizamtshina.
So immoral ama Russian soldiers okwakathesi sibona ngathiwa ilaw and abafuni ukulwa impi abangayizwisisiyo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Izakhamizi zeBhinga zithi ziyemukela ukusungulwa kwekolitshi lepolitech kodwa zisola indlela okwenziwa ngakho isiphangiphangi ukwenza sicabangele ukuthi lokhu yikuthenga nje amavoti phambilini kokhetho oluzayo. Ngomvulo uhulumende wazise ukuba sokuvulwe ikolitshi leli elithiwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa uqobo lwakhe owalayayo ukuthi livulwe. Kodwa akukabi lendlu zokufundela okuyikho osekubangele ukuthi abanye basole indlela ezayenza ukuthi kwenziwe lolu hlelo. Sixoxe lomela isigaba seBhinga North kudalele parliamente umnumzana Prince Dube Kosibanda ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Chris, i-polytechnic siyayamukela. Yonke into ethuthukisa abantu bakithi siyamukela. Bokuqakathekileyo kuphela into yakhona ukuthi asiyenzeni ibe yinto eba sustainable, eba yinto eyaphutshisa izifiso lamaphupho abantu bethu. Ukupho ikuvuka nje usufaka umshasha laphana kungelaqiniso ukuthi into le izaqhubekela phambili yini laba bantwana sebeqalisile beze bephutsha. Yikho kungani kuloduku. Asifuni ukwenza into zepolitiki ezokwenzela ukuthi bambone ukuthi nanku esengikwenzile. Angani uvuka ukhona lina kade livele likhona libusa iminyaka yonke le. So sisafuna ukuthi sizwisise sibisibile ukuthi into yona lena asebeyenzile mbabonile abantwana bakhona abayibothu abayafunda lapha. Ngiye ngafika khona ngaba labanye babo balokuthokoza abantwana kulokuthokoza ebazaleni babo ukuthi linto esiyenzakala yinto engabaphutshisa phakathina kwamaphupho wabo. So yinto enhle ke nxa leyo nto yenziwe yaphutsha, but engikwesabelayo leyana into indlela engiyibona ngayo ungani yenziwa vele ngendlela yezinto zeZANU-PF eyamabheka la okuthiwa khona yabunjwa yakhiwe emakhaya. Sawabona lawa namabheka but azange sibone ukuthi agcina ngapha. Njalo asifisi ke ukuthi kube njalo ukuthi abantwana bethu sebe labazali sebe abantwana sebeqeda isikhathi sabo maybe umnyaka kumbe iminyaka emibili abazali bebhadala izimali zabo laphana into yakhona ibisiphelele emoyeni ngoba kuyabisela abantwana emuva. So khona sizabona ukuthi iyangaphi sikhangele siyayibona nxa kuyikuthi izahlala ikhona siyayamukela.
Manje ngokubona kwakho isizathu kungaba kuyikuzama ukudinga amavoti yini pambilini kokhetho lomnyaka ozayo.
iZANU-PF bachilo bakhulumile njalo ukuthi iBhinga bayifuna phansi phezulu. Yikho bezama ukwenza ubuqinga bonke esibubonayo ukuthi behamba bebuthanisa amalori sokuthiwa kuyalungisa umgwaqo. Kuphela umnyaka lingaboni lutho ngoba into leyana yabisenzelwa ama election ngakhangela umgwaqo weBhinga to Gokwe odlule siyabhoya siyabuzibala phana kwabuthaniswa inhlaba. Isilesikhathi eside kulokhu kuthiwa khona hayi sunukwakha. Khathesi sesabe lizulu ukuthi izulu selifika. Kakula lutho olwenzakala laphana uhulumende ama-contractors akhona akhona nje azihlalele amalori ake vuswe gijigijime kwenzakala ngani kule nto eyenzakalayo but kungela lutho olwenzakalayo. So ke isifiso sethu ngesokuthi laba bantu bengayenzi into zokudlala ngathi belokhu becabangela ukuthi amavoti bayawathola ngokudlalisa ingqondo zethu. Bangene ngo-1980 kuhulumende. Ilizwe leli lonke ngabe selidevelopile alubiza PF be serious. But unfortunately ngama criminal, ngama sela ngoguluva, abalokhu bezama ukuthi becile abantu, akulanto engahamba nxa kuyikuthi oguluva beyibadlalini i-front line. So sibakhangele sizabona ukuthi kuyaphutsha njani, kodwa siyabe silokhu sikukhangele sikumonitor kwinto kwakhona.
Lo ke ngumnumzana Prince Dube Kosibanda umela isigaba seBhinga North edale lePhalamende. Ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhona le eBhinga. Kusenjalo, abahlali beBhinga eDobola bakhala ngabathi yikungathuthukiswa kwesigaba sabo osokubangele ukuthi behluleke ukusebenzisa umakhalekhukhwini nxa bengakhwelanga intaba kumbe izihlahla ngoba kungela magagasi ayeneleyo. Lokhu kwenzakala lanxa umongameli Emmerson Mnangagwa esithi uhulumende usesungule inhlelo eziningi esigabeni seBhinga ngoba kungela muntu okufanele asalele emuva kwezentuthuko. Esinye isakhamuzi seGohole, umnumzana Tapiwa Moyo, utshele usithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi indlala ibhahile njalo abantu baphila sengathi kusendulo.
Akula network sinsela lamhlanje. Ukukampeni abafika bekampeni kuphelele khonapho. Imgwaqo kathi esingisho legravela isekho sokulubhuqu osolukhona. Akula muntu ezihambayo. Kuyazihambela ibhasi eyi-1 nje. La yabincengisa kodwa ayiqedi iviki ingafanga la ibhasi yakhona. AbeZANU siyabezwa bayakhuluma bathi bayathuthukisa iBhinga, bayathuthukisa iBhinga. Kodwa kithi laphana esigabeni asikakuboni lokho. Ma bethi bayathuthukisa, maybe babekhatshana leBhinga Center le-town le okuvele kuthuthuke khona. Ngapha emakhaya ngapha bangeni ngapha lokho akula nto ephucukayo vele abantu bangale ngathi baku-primitive life ukuthi abagqoka amabheki nje yikho lapho kulo mehluko khona. So angazi ukuthi singathola sizobani ku-government ukuze kube la at least kube la ma-network kufanele ukufona kahle ungazange wayagada intaba lezihlahla le mgwaqo belungise lesisi kufaka kwithara umgwaqo wekhariangwele yiwo sewesi yalo.
Ngaphandle kokungatholakali kwamagagasi, kuyini okunye njalo okwenza uthi impilo yesigaba sakho ilukhuni?
Kulokunzima kukhulu lapha eDobola. Mina ngafunda enakaphandle ngoprimary nesecondary. Akula maklasini, sasifundela ngaphansi kwesihlahla. NgoJuni khonaphana wathola ngamabhuku sokuphephukile, so uhambe ngomoya. Umntwana onjengo-Fred 1 you can walk a distance more than 15 kilometers in an hour. She has fallen. Kona lapho uyabe esuke ekuseni engadlanga engelamphako uzaziye kudle sethayisile sevele esikolo ntambama. Ya into azafika ezindekhaya nebho zathola bepheka igwaza nje ande kona kuzokurayi akunakudla kunenzala inkomo ziyacuba yi-primitive life sibili ngaleyani yamasini lamakhoyimfuyo akuna kunzima okukhula bana angathi besingancediseka njani.
Lo ke ngumnumzana Tapiwa Moyo isakhamuzi seDobola eBhinga. Siphinde saxoxa lo mnumzana kuLakwashe Munsaka esinye njalo isakhamuzi seBhinga esikubandla leZANU PF yena ochasisa ngenhlelo uhulumende asezisungule kulesi sigaba. Inhlelo eziningi kulesi sigaba zibikwa seziqale ukusebenza.
upresident wethu ubaba uMnangagwa usefake ibhinga enhliziyweni yakhe. Akukhayeleki ukuthi usemakhaya na kumbe usedolobheni ebhinga. Ngikhuluma nje imigwaqo enjengabo Kariangwe, i-Dust Road, kodwa nxa uhamba songani uhamba ethareni. Muhle okumangalisa umgwaqo lo ovela e-turn off Kariangwe vele manjolo. Siya khona luziwe efika eKariangwe kathesi bayagijima ezintabeni kuyamangalisa. Umgwaqo lo njalo amagreda lokhu esakhona awe-DDF asawuyenza umgwaqo lo uze uyefika okuthiwa kuselusulu osuka esiebhinga usiya esiyabhuwa etwitsha ekaro. Ngikhuluma nje uyafakwa itara, into eba emangalisayo emangalisa isigaba sebhinga ukuthi iminyaka yonke le lokho sikhala kathesi bafaka itara. Sikhangelela ukubana i-DDF ngalowo mnyaka yaqeda i-10 kilometers okufaka itara. Ngikhuluma nje sebevule umgwaqo oweceleni othiwa ngesilungu i-detour e-7 kilometers, yiwo umgwaqo sesiwusebenzisa ngoba i-main road sebefaka itara. Sikhuluma nje lokunye okungumgwaqo okuncuncuncu okuya ezindlini zabantu lakho kuyagredwa njalo. Kathesi ngikhuluma nje lusulu le bridge elaselithuyile lulungiswa yi-ministry of transport. Ubo DDF siyakwazi ukuthi sokufakwa ukuthiwa sesuka ku-aerodrome sesifaka ukuthi beyi-domestic airport, bayalungisa nje izolo sesipicana ngama-truck amankalakata aletha itara. Yebo, kulezinye indawo seziselele ukuthi kufakwe inethiwekhi, kodwa ama-network providers ethu ahlanganisa ama-private lakahulumende bayagijima-gijima. Ngikhuluma nje i-Net1 ilama-programs amaningi kakhulu awayenzayo awufaka i-network ebhinga. Ngangixoxa labo emalangeni adlulileyo, xoxa nge-booster asebenzisa qalisa ukulifaka eTshunga bebambene le-Econet le-Telecel under Potras. Bakukhuthaza ukuthi befake nje ezinye indawo, bakhuluma nje umgceke ukuthi ha uyabona baba sesifake ama-booster amaningi ebhinga, mana sike sibambe ezinye indawo. Inkulu kakhulu indawo le ihlanganisa amaganga, uye ezindlini uye emaganga, usuka lapho oqasela khona ibhinga lalapho ecina khona uyatravela kuma 480 kilometers lokhu sebhinga. So kwezinye indawo labo bayakhangela ukuthi lapha singafaka siyachaya yini imali esiyikhangeleleyo ngenamba yabantu, ngoba uyathola ukuthi enye icommunity labantu abalutshwane ayikatholi i-network. Kodwa i-vision kamongameli welizwe ngeyokuthi wonke umuntu ebe le network and siya khona kancane kancane.
Okwendlala-ke lokuthi abantwana behambe imango emide kakhulu besiya ezikolo, abanye njalo befundela ngaphansi kwezihlahla, kusesekhatshana yini ukuthi kube le ntuthuko kulezi sigaba?
Ngiyathemba sonke siyakwazi okwakhulunywa nguhulumende wethu ukuthi akula ozafa ngendlala, ngoba uhulumende usefake wagcwalisa iziphala zakhe, wagcwalisa othiwa yi-skill strategic reserve, silomumbu omningi kakhulu ophiwayo abantu abatsheneyo under i-social welfare. Kade sengikhuluma nje abanye besaqedisa abakulimayo kodwa abakulileyo babevele benikwa ngoba bakhayelela ukuthi bona babe bengalimanga.
Alo-ke ngumnumzana kudakwashe Munsaka, isakhamuzi sebhinga osekela ibandla lezanu PF, obekhuluma icingweni losithandekile Mhlanga yostudio 7 ekhona le ebhinga. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-News Daily lodaba lokuthi eleRussia linikeze umongameli Emmerson Mnangagwa isipho sendiza mtshina yohlobo lwe-helicopter elemitshina yakulezi nsuku eyokwelapha kunye lemota yezigulane i-ambulance. Leli phephandaba lithi izipho lezi bezimele zenzelwe nsitha ukuze umhlaba ungazi ukuthi uMnangagwa waphiwa. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa usethumele amazwi akhe enduduzo kumuli ezilithumi ezilezihlobo labangane abatsha eplazini lesigodini ngomvulo. Iplazini leli kuqhamuke umlilo omkhulu kakhulu okukuthi abantu laba kade bezama ukucitha wacina usubagqagqele wabatshisa. Umnangagwa wethule amazwi akhe enduduzo enkundleni yokuxhumana eTwitter izolo. Okwamanje sengidedela emuva ngelichiya ezindleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Yebo sanibonani bantu bonke Studio 7. Hayi akuna problem, into nje kuba yuyaluyalu obukhona ezweni. Into eyenzakalayo ukuthi ke asikhangeleni isikhangele siye phambili singakhangele emuva. There are some fears ezenzakalayo ebantwini, abantu basuka bexakeka. Let's look at iLesotho. Mawukhangela iLesotho, how many parties were there? There are more than 50, but the newly born party won the election with distinctions. So nakhona eZimbabwe, there mustn't be any fear, there mustn't be anything. Abantu ababenesibindi silingayithuselwa abantu abahambe bevota, but you can't just go there uye vota ungaregister. The most important thing is we are register uthi siba nequery, iquery yakho icho ukuthi uregistile, because some people are just talking bengazanga bayikwenza konke kona lokho. So let's thank God ungazathi umnyaka ofike ozayo njoba is around the corner, kufika abantu bekhone uku vota, then iparty iwine, iparty eyabi winile in the right way, but not ZANU PF. Okay, thank you.
Salubonani, salubonani msakazane, salubonani, salubonani ku Voice of America. Sicela sithumele nje inews, ama voice note news sizothi lizibamba njani, sesithanda lesi stage, sesithanda lomsakazo, lisakaza khona indaba zonke ezenzakalayo manje lapho sikhona mana ubambeki kahle. So sicela sithumele nje libe limfotela inews khona pa lamgenzisa ukuthi ukume njani ngezindawo ngezindawo lapho lesisakaza khona emsakazweni omuhle omngqungquthelo omkhulu kakhulu Voice of America Studio 7.
Evening Studio 7, yezwakala uMr. Kuduzana uthi izinto zisuka from usubu siya phezulu. I think you are using a wrong approach versus ZANU, Mr. Kuduza. Akwenzi ngoba osubu kuvele ngabezana. In this particular case, a referendum, it has started from United Nations. Jowa uchief echilo undiweni ukuthi uqale ku United Nations like AU. AU le United Nations and so on, yabanika ke i directive how these things should be done. Usobhuku vele wazini ukuthi angatshela ukuthi referendum, but some of them don't even know ukuthi into okuthiwa i referendum kuyini. Plus some of them are subservient to ZANU PF nama puppets ezana. So lapho ke bengicela ukuqondisa ukuthi vele with the system you want to use, when I was starting referendum, if I guys and then ZANU, and this ZANU cannot allow that to happen. Akulandwe ongayenza ngendlela wena okubeka ngayo ukuthi enduna west, those guys are given cars, banikwa ama packs, banikwa ama coupon fuel, banikwa everything, bafakelwa ama gates emzini yabo. I think you are using the wrong approach. The referendum, it cannot be done in a rural setup like into zabosobhu. Osobhu kuvele kanti kuyinto navela sikubali lokhe. Osobhu kuvele kabalwa. Le UN vele doesn't even know ukuthi kulabantu abanjalo. So I think there you need to be corrected. Into ze referendum vele they start from up there, because these are international issues, because they're talking of boundaries of countries. Izinto kumele ziqalisele phezulu. Osobhuku vele ukuthi iboundary yeZimbabwe kumbe yakwaMthwakazi kumbe yanga, they don't even know about that, and they are ZANU-lized.
Studio 7 njani, elibingelela lonke basakazi labalaleli. Ngiye ndilami ngifaka umbono la yabantu bathwele nzima emakhala, abadala bathwele nzima, batholiswa nzima roba babanjwa by force ukuthi balandele ZANU PF. Osebhu babatshela ukuthi indawo yonke le isigaba sonke sizodlongakwathi uhlala lapha ngeZANU PF. Abantu bavalelwa, abanqabela ukuthi belandele amaphathabo, amaphathabo afunayo ngenxa yokuthi kuthiwa indawo le iphathi yeZANU PF somethi lilandele, lobo zinto zingahambi kahle. Abantu badala bathwele nzima, shuwa bakithi ma uNkulunkulu engasiza abantu bathwele nzima lapha emakhaya lapha kakhulu. Indawo into zazingamaplazi lezi kudeza kuthiwa amakhiwa sezafakwa abantu, abantu bathwele nzima, baphila nzima. Siwa batshele kokwenza iZANU PF, batshele ukuthi indawo le layiphiwa yicwa kuyanti lingayikhuluma lina. Labo sebhuku bakhona batshela nzala abantu, abantu bathwele nzima, nzala babarobha babaniki lutho, bathwele nzima abantu bakithi bazingabe kuyavuma uNkulunkulu azwele. Shuwa abantu bathwele nzima, shuwa emakhaya lapha badala bathwele nzima, impilo ipilo yimbi abantu bathule nzima ngezane PF esikhathele ngizehlile ukuthi balungise izinto umsebenzi uhambe Europe abantu kuphela bitshaw into ezingayisizwe ukukhuluma izinto ezingancediyo abadala e-Europe abadala nabantu bavula amehlo bebebone mani ukuthi lo mbuso mani ufile mani kwehlulekane ngitsho akula mali kathe sekuthenga eZimbabwe imali ethengwa kwamanye amazwe nakuzame ukufake i-gold coin yabo le isebenzeni isebenzeni ingaphi kathesi abantu badubeka balazimali silazimali siyahawula kwini sokho nokho izona i-PF yehlulekile iphume embusweni mani
salibonani mthokazi womuhleli ngabe linjani elibingelelayo ngo-TB Ncube laphana ya cela kini lonke ligxeki i-MLP ukuthi lingigxeki lithola amakhadi ayo laphana khona umsebenzi wayo uza kini lona leli lithenjwe okuyilo lingasikhulula kule nkinga esikiyo zamani nje ukuthi i-MLP lisapoti ngokuphelele liyekele nje ukuyigxeka liyakhuluma nomqondisi imali ake nemsula esula ukuthi thina sithanyeke sihotele upresident labona imali yenza so ndizoxitshela abalandeli be-MRP akade bengavote bejabo ingayekelani ukuthi lithuke i-MRP ngoba kusiye kodwa uma khe lithuke umqondisi kanje angeke vele angeke beze beyivotele sisisiya lo sisi lo obesi
ngiyabingelela kumthwakazi wonke labasakazi yabonga umsebenzi omuhle iqhubeka liwenza ngicela uPaula ngobaba lo uthuma lo wezanu lo ukuthi awezama uzinanzelele ukuthi ukukhuluma njani angakhuluma ukudelela ngoba nginila ngumbuso wabo lo futhi badaka uzobaphunyuka bazozisola angakhuluma ukudelela yabo zinanzelele ukukhuluma kwakhe angabo ukukhuluma ukudelela abo ukukhuluma ukudelele besitshela ukuthi kufanele ukuthi abantu betshaye lihlombe khonokho sokwenziwe nguhulumende lezekhe yikuyini asebekwenzile bengafuni ukwenza ama-reforms afunwa ngabantu bethi sitshaye lihlombe kwasebekwenzile kathi sokufanele sesibancenge yini ukuthi bayenze okufunwa ngabantu bezimbabwe kanti sebebusa ngenkani yini elizweni lezimbabwe kufanele ukuthi abake basitshele kahle kahle ukuthi kathi babusa ngenkani kumbe babusa ngentando yabantu ngiyabonga msakazi
salibonani Studio 7 salibonani nabalandeli igama ngujoseph mkhokeli ngike ngezwa uthuma ekhuluma lapha ngendaba yokuthi kulabanye babo abaphuma endleleni so kusho ukuthi bazokwazi ukuthi umuntu oma phambili kwesitimela uthembeni so ngezinye indlela utsho ukuthi bona bayabulala ngoba isitimela ngamaphambi kwaso asikwazi ukuma siyakubulala so utsho ukuthi bayabulala vele bona into esegcekeni le abayikhulumayo kodwa hhayi one day is one day kazi labantu leli lingaka sukusela ngegugula wundi lokho bengali funa ukuligeza kazi lo muntu liyakhuluma sija kalibambe laye lingatshoni siyabona.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318. Siyabonga. Ukwezemelika, kule nhlanganiso yezikliwi zobulembu ama-hackers ezibikwa zingene ebulenjini zaphambanisa ukuhamba kuhle kwenkundla zogatsha lwendizamtshina. Iziphathamandla zelemelika zithi kulobufakazi bokuthi izikliwi lezi ngezakwele Russia eziphindisela ukwehlulwa kwebutho lakwele Russia ngele Ukraine. Kubikwa imitshina yamakhompyutha emagcekeni endizamtshina ike yamiswa okwesikhatshana. Lokhu kwenzakala kukubhomba kwelizwe le-Ukraine ngele-Russia kuqhubekela phambili. Kusukisela kuthange kwaqhubeka izolo. Ukuze sihlaziye impi yakwele Ukraine, sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Tim Muringai.
Sibona ukuthi iRussia angithembi ukuthi yayicabanga ukuthi impi le yayiza kuma until this time or isikhathi eside. Babe khulume labo besithi babe zaphongu chaya iUkraine in 3 days. Batshela wonke umuntu lathi sakuzwa khonokho ukuthi hayi iRussia yayiza qamula iUkraine within 3 days. But esikubonileyo kathesi ukuthi ama Ukrainians lawo indawo yabo elabo khokho babo so bona abaso babe ngasoze bekuvume khonoko banikwa izikhali ngama Europeans lama Americans ukuthi labo bazincede and sabona la u president we Ukraine bezama ukumncenga labo abamelika ukuthi aphumele izweni lona leli iRussia iphonge yenza intando yayo but yena wayala and kathesi sesibona i Ukraine sithatha indawo esasizithethwe iRussia ekuqaleni kwempi so sibona ngathiwa i Ukraine is the upper hand okwakathesi and abantu bangkhona sebe siba lesibindi ezesabisayo sibona ama Russians lawo the loser esithi yona he faith ukuthi baza nqoba yona le mpi sibona abantwana abaningi sebebalekile baya kwenye amanye amazwe abhodana le Russia sibona amanye amasocha bengabaniki ukudla e Russia so immoral ama Russian soldiers okwakathesi sibona ngathiwa i law and abafuna ukulwa impi abangayizwisisiyo ngoba abantu laba yisihlobo they are related they are cousins so kungathiwa unzima ukuthi baye kulwa lama Ukrainians
abaningi sebebalekile kwele Russia kuyatshengisa na ukuthi kuzaba lobunzima nqa ele Russia lingazama ukuthi libuyele ezigabeni lezi ekade lizithethe lathathelo
mina ngibona impi le isiphela ngezikhali esithi ngama nuclear weapons ngoba sibona umongameli welizwe eRussia othiwa nguPutin ngathiwa ngala mabreak ngafuna ukuthi into le iphele yena enganqobanga o ele advantage ukuthi wanqoba so khonapha kuyahlupa so ukuphela kwempi le hayi siza kubonga lathi uNkulunkulu asigcine sonke ngoba izikhali ezithwa ngama nuclear weapons zingasetshenziswa i World War 3 iyabe siqalile
lo ke ngumnumzana Tim Muringai isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ube khuluma ecingweni le Studio 7 esesigabeni se Ohio
lo ngumsakazo we Studio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America eseWashington DC. Yabo!
Isikhathi sesesile sidliwe ke ngumangoye silomhawu isikhathi kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Izakhamizi zeBhinga zithi ziyemukela ukusungulwa kwekolitshi lePolytech lezinye inhlelo kodwa zisola indlela okwenziwa ngakho isiphangiphangi okwenza sicabangele ukuthi lokhu yikuthenga nje amavoti phambilini kokhetho oluzayo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku www. voandebele.com. Masidibanele njalo kusasa sikhathi sinye.